Nga ungumuntu usendimeni kumbe sithu sempini uyabuhlola isitha sakho ukuthi singumuntu onjani sikuhlasela ngaziphi izikhali siyisima kanjani ubuthakathaka baso yikuyini lapho esiqine khona kungapi ukwenzela ukuthi kwani sokusinqoba kodwa ekuhloleni kwami izano PF ngisizofika namuhla ngikubonile esobala ukuthi kusukela ngesikhathi singena ku Government of National Unity izano PF yathatha isikhathi sayo ukuthi ifunde ukuthi opposition isebenza njani engicabanga ukuthi mhlawumbe into eyenzakala abantu babo sebengama security ama minister ethu sebehamba lapha emaralini sebesenzani. So izano PF ngokubona kwami okwamanje kumabandla wonke aweze politiki eZimbabwe yiyo elohlelo olusobala olokuthi ilizwe lingaphi njalo kumele liye ngaphi okunjengokuthi yilo lo dibandla elilohlelo oluvela ebantwini ama policies isihambile thina sivela ku MDC kona ngale rallyini akuzange kube lomsindo akuzange sizange sethuselwe asizange nje sizizwe ngathi silahlekile kodwa ngeke namhlanje nginje ngiyele ugcoba i rallyini ye CCC ingabulawa angakafiki lokufika owe CCC ngeke ayelugcoba ku MDC angabulawa lokufika engakafiki lokufika so ubusubona ukuthi inhlambu zonke lezane sasize saba kuzani izani siyazilahla ama bachelor ana yalahla i opposition yadoba yikho kwenza akusela ukuthiwa yitolerance ukuyamukelana ukuthi abantu bachiyene imbono kunjenje namhlanje wonke umuntu ukhuluma ngokuthi indaba ngingahambanga ku-CCC ngabe ngithe ngiphuma kuzano ngaya ku-CCC kanti ukhetho lomuntu eZimbabwe lulukhetho olukhululekileyo owesithathu izano nxa kuyikuthi seyatshintsha njalo sizitshintshile sifuna ukuthi ibe libandlela lethu inguquko njalo eliko inkululeko njalo elikwazi ukuthi inkululeko itshone emuntwini kutsho khona ukuthi isifuna ngempela and kuyabonakala impawu zakhona ziyabonakala ukuthi isifuna ukuthi itshintshe ilizwe libe lilizwe elihle ebantwini balo ekunjengokukhona ke sikubona kwabanye abazwe abantu abakulande kubo South Africa kubo bani ba and ungakhangela esikhathini esiningi abantu beZimbabwe bahlonyisiwe ukuthi bazisebenze ungakhangela khonokho abakuthola bezisebenza iningi lakhona belingeke likuthole ngabe belisebenza ema-industry amakhiwa so ama-industry yebo kumele avulwe ihulumente usebenza ngakho konke khonokho ukuthi akwenze kodwa uyabona ukuthi kukhona izano PF esikuvulile nxa esithi open for business okwenza ukuthi abantu bakithi bakwanise ukuthi bazisebenzele so angila ngiyonicho inhloni angilakuzisola ngithabe kakhulu ngizizwa nginokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami nxa ngifaka imbono yami izancedisa ukuthi sakhe isizwe angikho ebandleni eliyisebenzisa abantu nje ukuthi bavote bese usithi nxa sokuvotiwe nxa sokumbela abantu omasipala basebenze sebeqalisa ukuthi asikwanisi ukusebenza i-government kwezana nxa umuntu engu-MP sokumele asebenze kasabonakali 5 years ziyephela bakubonile abantu khonokho kakhulu ngama-representatives ethu ku-opposition ukuthi yena kulungele kwelakhe icele avo abe lamavoti abantu bayebuya le mali ye-political funding bazidlele bona lezi muli zabo.